ufile imbali yakhe uFidel Castro yena waqalisa ebuntwaneni bakhe at the age yakhe encane nje yama-youth ngokuhlukuluzeka kuleliyani lizwe wangena-ke kwezombutho ukuthi ekhulule lesiyani sizwe wakhulula kwaze kwafika namhlanje ilizwe leliyana lisezandleni zabaningi. Ngibona ngazani-ke singabe silahlekelwe ngobana njena njengelunga lethu lezibra zenge siyuthole ubukhosi obukhona konke sakumunyayo laphana ema-training wonke enziwa laphana ngoba sasithola uncedo le-training lezikhali sithola njalo lamadokotela ayetrenwa-ke laphana. Kodwa-ke kasizange sibe lokuhlala okukhululekileyo ukuze kufike namhlanje. I-training leyana isiyi-history nje uphola ukuthi laphana samunya lokhu lalokhu laphana sathola lokhu lalokhu sikuthola elizweni le-Cuba. Kodwa kukhona silokuqakathekileyo ukuthi imbali yethu ezizipra kayibalwa njengelenziwa kuzandla kumbe kuzandla. Nanxa samunya samunyisisa ngobana la ezintegeni lapha abakhona amaphayiloti ezombutho lama-civilians abakufundelayo bese-Cuba. Kodwa-ke kasibalwa njengabantu ababa le mbali engako esayithola ezandleni ze-Cuba ekhokhelwa ngu-Fidel Castro. Fidel Castro umuntu owaba lokuphathisa okukhulu njalo lokumanyana okuhle noJoshua Unkomo onguye wengu-president we-ZAPU.
Ubaba uCastro ubethakazelelwa kakhulu ngamazwe e-Afrika amaningi lamanye amazwe akubo Latin America ngoba ambona njengenkosi njengomuntu owaphathisa kakhulu ekulwisaneni lobuhuquluzi kodwa ubezondwa ngamanye amazwe. Wena ubumbona njengomuntu onjani uCastro?
UCastro umuntu obeyiqondile. Okwenzakalayo ukuthi khona umuntu engamboni njengomuntu oqondileyo kufanana lokuthatha uthwangirayo uthi wena kaqondanga, uthatha umjuru uthi kaqondanga, uthi uthatha umgabu uthi wena ngumuntu oqondileyo. Ngoba ulakho uyabe ukuthola khona laphana abantu laba abakhona bayabe ukuthola kulowo muntu. UCastro wakhulula amazwe amaningi not e-Afrika kodwa ngaphandle khona ngale ebalungwini bamthanda uCastro ngendlela ayenzayo elizweni lakhe. Bona labana babeyibo ababengabahuquluzi ababencedisana lohulumende nalona mkhuphayo yibo labo abayintanga yinye nale lokho bephethe bona labana ukuthi khona hayi umbuso kaCastro kabawuzwisisi. Kodwa-ke xa sikhangele ngesikhomanisi lwana ngumuntu oprotectile ngoba wakhupha i-dictator